atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 Mabasa 2019 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi izindutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukuthi angene. Abebandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele iguqele owesifazana. Kuthi ke izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi kumele baxolise ukuze bathethelelwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene. Labo somabhizimusi labo besithi ngabe uhlelwa kuhlela umbukiso ukuze kube yiviki yonke kuvulelwe uZulu labo besebenza ezabo inkulumo labanye babo baphandle kwelizwe. Ekucingweni sile entathele izindaba iye Studio 7 esembukisweni owezitf walonyaka uAnastasia Ndlovu. Siyama kumukela kuhlelo. Akuchasisele abalaleli ukuthi kwenzakalani khona ngapho ngakobulawayo.
Namhlanje lilanga lokucina lokuvulwa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Abantu baze ngobunengi bekugcwele kuphithizela abadala labantwana labo somabhizimusi kuhlanyene. Umbukiso uhambe kahle njalo lababukisileyo batshengisela ukuthokoza. Abanye ngabathi batholile osomabhizimusi abalakho ukuthenga impahla zabo. Abanye njalo ngabathi bathole osomabhizimusi bakwamanye amazwe abazathenga impahla zabo. Ngakho bakhangelele ukuba uhulumende ayenze kube lula ukuba labo bafuna ukuzotshala imali eZimbabwe bengathathi isikhathi ekuhlanganeni lamaphepha wonke okumele bawahlanganise ngesikhathi lapho befuna ukuzokwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Ababuyileyo ukuzobona umbukiso abakhalazi na ukuthi isikhathi sangkhona sokuthi bangene insuku ezimbili zinlutshwane kakhulu.
Osomabhizimusi labo bakhala ngokuthi amalanga amathathu abawaphiweyo malutshwana ngabe ayengezelelwa. Uthi lo Zulu laye uthi amalanga amabili abawaphiweyo malutshwana. Ngakho bakhalaza ukuba iZimbabwe International Trade Fair ihleli phansi lohulumende bayengezelele amalanga okuvulwa kombukiso.
Abesifazane bona kade bebukisa na njalo bathabe okungakanani ngebhizimusi abalitholileyo.
Abesifazana babonga uhulumende abaningi abalemisebenzi yezandla bebekhona bebukisa. Babonga njalo uhulumende ngebhanga leli alivulayo i-Women's Bank. Bethi bayathokoza ngemali abayitholayo kuleli bhanga ikhulisa imisebenzi yabo. Kodwa bephinde becele njalo ukuba imali ezaliswayo emalini ababe beyibolekile iyehle phansi. Hatshi ukuthi iqanse kakhulu. Bethi njalo lokufunakalayo ukuze uthole imali kumele uhulumende ananzelele ukuba omama bebevele bephansi kumabhizimusi abenzele kube lula.
Amafekithali lawo avalwayo ekukhulumeni kwabo abamabhizimusi lohulumende bathi azaphenduka na kobulawayo njengoba kwavalwa amafekithali amaningi lama-industry.
uZulu ikakhulu onguye ongalamsebenzi nguye okhala ngokuthi uhulumende kasebenze gadalala ekubuseni kuhle lobudlelwano lamanye amazwe ukuze ngesikhathi ebusa kuhle abafuna ukutshala imali bezotshala kuhle imali bekhalaza lokuthi eZimbabwe ezomnotho azicace uhulumende engawomisi isandla kulabo abazofuna ukutshala amabhizimusi umeya wedolobho lakobulawayo uthi ukhangelele ukuba ngabe amankampani ayabuya ezovulwa kobulawayo okubalisa odunlop labo melin labo sugar refinery bethi kobulawayo akula lutho olulusuphe ekuqaleni ibhizimusi kodwa uhulumende kabuse kuhle
Ababuzanga pho indaba ukumbe ngithi udaba lwamanzi nganye logets
umeya wedolobho lakobulawayo Solomon Mguni uthi uma behleli phansi ngendlela ubulawayo ahleleke ngayo ubulawayo kaladubo lwamanzi ubulawayo kaladubo lwamagesi ngoba uvele ubulawayo uyazigayela amandla kagesi njalo noma kungathi kulodubo lwamanzi ubulawayo kaladubo lwamanzi balemithi eyeneleyo yokuhluza amanzi ukuze wonke umuntu ozofuna ukuqala ibhizimusi kobulawayo athole kulamanzi edolobheni bakhalaza njalo ngokuthi uhulumende kasebenze gadalala aqede uhlelo lwemathebhelele nzambe ezi-water project ngoba ngolunye abakhangelele ukuba ngabe lutholisa ubulawayo amanzi bethi noma izulu lingananga kuhle ubulawayo okwamanje ulamanzi ayeneleyo bakhangelele njalo ukuba bethole amanzi eNyamandlovu lapho badonsa khona besipha uZulu betho kwamanje udubo lwamanzi abalalo ngakho okhangelele ukufuna ukuzoqala ibhizimusi kobulawayo aze ekhululekile ngoba bona abaladubo lwamanzi njalo abaladubo lwamagesi
bayalungisa na imigwaqo kanye lokuthanyela ukuze leli dolobho lihlanzeke
Kuqala kuyona le inyanga iCouncil yedolobho lakobulawayo isiqalile ukulungisa imigwaqo esedolobheni loba nje bebebhekane lodubo lokuthola imali yakwamanye amazwe ukuba bethenge eminye imithi eyokulungisa imigwaqo iCouncil yedolobho lakobulawayo ithi isiqalile uhlelo lokulungisa imigwaqo kuyona le iviki baqalile njalo ku 4th Street wonke ukufaka kutsha ithara ukuthi uRobert Mugabe naye uqalile ukulungiswa lo Jason Moyo wonke uqalile ukulungiswa iCouncil ithi izaqhubekela phambili isebenza ngaleyo mali elayo kodwa bethi ofuna ukuzoqala ibhizinisi kobulawayo ukhululekile
Siyabonga ke Anastasia ngokusiqhathekela obekusenzakala empukisweni oZITF walonyaka onake ogqitshwe lamhlanje kobulawayo. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kilohertz ku shortwave. Bayakala. Bayakala. Abebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano wamalunga edale labo laphezulu ele-National Council namhlanje baphuma lezibopho ezithile. Esinye salezi zibopho ngesokuthi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye presidium kumele igoqele owesifazana. Umhlangano wanamhlanje ubujongwe kwamukela impumela yenhlanganiso yokwamukela impumela yenhlanganiso yezabelo ama provincial congresses okhetho lwenkokheli yalezo zabelo ngemva komhlangano bahle bethula isaziso sokuthi abadinga ukuncintisa ezikhundleni ezedlula ezimbili kuCongress yaleli bandla enziwa ngenyanga ezayo. Kuzamele bakhethe ukuncintisa esikhundleni esisodwa kuphela ngoba akula ozavunyelwa ukuncintisa ezikhundleni eziningi.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhuqazwe weGugurawundi ababalisa owayengumongameli Robert Mugabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa osembusweni okwamanje kumele baxolise ngodaba lweGugurawundi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo endabeni zemaphandleni.
Ikomishini ebona ngokukhumisana umlothe National Peace and Reconciliation Commission lamhlanje iqoqa umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezithiyeneyo zesigabeni sangezansi eMandebeleni efaka imbono yakhe ngalokho kumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi, but kungakakhulunywa ngokuxolelwana uMugabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nangensimbi Mkhwananzi ozalwe eLupane oseyagele eGwanda uthi uMugabe kumele amiswe phambi komthethwandaba athonisiswe aphinde njalo axolise kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume. So kaxolise umgabe umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili akuhambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo. Nxa sokuyikuthi umbuya kufa engaxolisanga usefanele umnaka agaxolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So kathesi umgabe umnaka kuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iGugurawundi engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnangagwa loSidney Sekela Mahanya behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwaMthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thandeko Zindi Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka 1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna omunye angakafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli. Ama-tanki uRadizani uthi kuwaqondisa okuthi babhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu idizi labonakayo. Ithi thina mina as one of the victims mina zinti lo kababuye bazositeni babesitshayela.
Umnumzana Njabulo Ngwenya odabuka eMantuhongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi seGugurawundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho leGugurawundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu eMandebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu beMathebelelendi bonke ngama-victims eGugurawundi. So if you are going to compensate abantu beMathebelelendi, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba iGugurawundi yahlasela wonke umuntu weMathebelelendi.
Umfundisi uLangton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi labo abakwenzayo bachaze lokuthi kungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokucabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithonga ukuthi ubani. Kodwa siyashela ukuthi sikuzwe khonoko from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo. Because in everything that happens there is a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha umnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMakhema wathi esikhangeleke wathi babanare baba Ncube abantu balindele ukuthi bazolitshela okuphakathi kwabo balokhu besatshiseka samthembisa ukuthi sizagijima kukhanya lezi nyawo sezisilazo ukuthi sigijime hlangane labantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhuqazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa.
Siyambonga ke u-Albert Ncube ngokusinika izindaba eziphathelane lezemaphandleni. Okwamanje ke othani ngilibeke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke uhlelo lwabesifazane. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sibongile Latifa Banda, unobhala jikelele wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. UMabanda usanda ukuphatheka emhlanganweni weNational Peace and Reconciliation Commission eLupane obucubungula udaba lwegugurawundi.
Ababegigelwa abantwana ngabantu ababethwele inzalo, abantu ababedatshulwa izisu ngomama ababezithwele, omama barejwa. Indaba leyi ibuhlungu kakhulu emntwini ongumama. Umama siyazi ukuthi umama ngumuntu olomhlelo, njalo konke lokhu okwenzakalayo umama wakubhabhula emhlane esekhangele intandane ezivulewele abazali, esekhangele abakhe abazukulu ababulawelwe onina bedatshulwa izisu. Izinto ezinjengazona lezo, iqiniso elihle, ubunzima obukhona eZimbabwe buwela ikakhulu emntwini ongumama.
Ungathi uyasuthiseka ngenani labesifazane abaphatheka kule imhlangano?
Angisuthiseki kangako. Sengikubone eLupane omunye umama ubekhuluma ngendlela angani into ayilandile wezwa. Kudojwe abantu ongizwe babuya bazokuma ukwenzela ukuthi ubuso bomuntu ongumama bubonakale bukhona. Kanti ke thina kumele kube ngumama onguye owahlukuluzwayo, ngoba ngise ngakhuluma ngathi mina ngiphila lama injuries engawasustaina ngangimncane ngaleso sikhathi. Kuthaywa abazali bami bathi lanamhlanje lawo ma-injuries asekhulile azaba ngiinto esingenza ngisebenze nzima yonke into engifuna ukuyenza.
Utsho ukuthi abantu abakade besemhlanganweni lowo iningi labo ngabalethiweyo nje eDaluka leSt Luke's, bathi bebengakwazi ukuthi kulo mhlangano nje.
Thina sifike lapho esilele khona kwesinye isihlobo sethu eduzane kwegarajini khona phansi. Ubengakwazi lowo mama ukuthi kulo mhlangano onjalo eLupane uzwe ngathi. Sadinga omunye umfowethu isihlobo sethu, mina ngivele eDandana, but ngimanyele ukuthi i-NPRC ikhulume yathi kulabantu abangu-7 abafonelweyo kumele basale ngemva komhlangano. Bacamba lokuthi abanye ngabeDandana. Ngivele eDandana. Umama lo baze babe mazi njoba besithi idumbu chena la le eyinye i-commission azibonakali azazakali. Bamaze njani njengoba yona ingkhona iqalisa i-NPRC le? Babaze njani labo bantu beDandana? Kumbe bathethe ama-party members awezanu PF ukuthi bahambe bayekhuluma babenzele lokho abakwenzelayo? Ngoba mina ngokwami ngibona ngani sebesebenzisa i-divide and rule.
Ngabe baluphathe njani lolu daba?
Okokuqala, amapholisa labezomthetho singazi kumbe abephisi bangaba khona, but iningi labezomthetho besicela bengabi khona. okwesibili in MPRC incane kakhulu kule indaba abachiyane layo sifuna i-international body ezabuya izekhangelana le ndaba leyi ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje ngoba angiboni unare nxa bengangitshela mina ukuthi khonkhona nxa ngingasuthiseki ngabakwenzayo kumele ngiyeripota phezulu ngiyeripota phezulu kumnankagwa onguye he's an interested part how then can you tell me to go and report back ngiyecomplaina kumdabe onguyo amina kumnankagwa
leyo ibiyingxoxo lonkosazana Sibongile Latifa Banda unobhala jikelele kugatsha lwabesifazane ukubandla lemthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyambonga ke usithandekile ngokusinika lolo hlelo luphathelane labesifazane hlanganelane laye angevikezayo ngomgqibelo njalo. Kodwa ke abadala bathi kusinokudedelana yena ke usededela kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebhetshu likaZulu. Sixoxa ngodaba lwegugurawundi. Ongokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasitshela mnumzana ukuthi udaba lwegugurawundi osekuthiwe abantu sebengakhuluma ngalo kubona ungani kuzaphathisa yini khona?
Okuluhlupho ukuthi angikaboni umahluko okuthi kukhulunywe asikuthi phela abantu edwa bengafuni ukukhuluma ngalo njelo nidwa bengakhulume ngalo abantu kulezinto ezabezifuna ukuthi zenziwe ngohulumende and uhulumende kakajaji ngazo izinto lezo fine ukhulume ngokunye kodwa kakakhulume ngakho konke okufunwa ngabantu abantu bathi bafuna kuphunyiswe ama-report ethiyambakho aphunyiswanga kulabantu abathathwayo abangaziwayo ukuthi bangathi kabakhulumi bakhulume ngama-rebellions but abazange bathi ukuthi laba ababathathayo babasangathi njalo kuyathiwane ngabo so ngibona ngazathi ukuthi kukhulunywe ngakho kathonga ukuthi kuthe kudidethwe and idideti esintwini yukuthi kuphikiswane kazange thi kuxoxiswane ngakho kuyikumahluko sokuthi simzwisise and ngemva kwalopho kuthiwa ngumemasoni sizwisise futhi okuphinde kwathiwa yini ngabanye abakhulume bathi i-party position okubalisa u-deputy minister we-information okubalisa u-secretary for information in the president's office ongum-energy mdoda so bonke labo bathe hhayi kwakuyinti and kangikhola ukuthini singaqalisa ukuxoxisana ngokuthi kwakuyinti then kwakungasiyonki kwakukliya ukuthi uhulumende wayebulala abantu and ngibona ngazathi akutshengisi ukuthi uhulumende uyazisola ngoba ulokhu e-defensive.
Manje kwenziweni ngokubona kwakho ukuze kukhumiswane umlotha?
Kuqakathekile ukuthi abantu ama-victims engavumeli ukuthi laba abantu ababulala abantu bebe yibo ababadikthela ukuthi kwenziweni kuze beqhubeke befuqa ngoba one justice so ngeke savumela umbulali ukuthi enze ngani kuthiwa ithini ihenziwe nguye umuntu owabulalayo anganithi izibhukubhuku zayo.
Asithi thina kugcine kuvunyelwana udaba lokungcwaba kutsha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi soneso, ubona ungani yinto engenzakala na njalo into engenzakala lula?
Uhlupho ukuthi akula ama-forensic experts esesiwabonisi ukuthi akhona so ukuthi kuthiwe khonkhona antu bazangcwatshwa kakatha kodwa kungazange kwatshengisa ukuthi silabantu abane-competence yokuyenza leyo nto anje I don't think ukuthi kuya-addressa i-problem ngabo uhulumende ukuthi hhayi bani sesidevelophe abantu abangaka who are competent to do this thing anto from there abaziwayo abakuma masgraves zabangcwabo. Kunabanye abaziwa ngohulumente izihlobo zabo ezibadingayo. Laba engabatshontshayo ngizathi ngabo. Engakacaci ngalokho mbona ngazathi sisadlalani. Ngoba kunabantu abafunakalayo abathathayo nalo hulumente. And lokuthi kathi esucharamba lo mtoti bakhulumela bani. Mina ngikholwa ukuthi bakhulumela u-Emerson ngoba kakamuzwe sithi labo abafana bahumana. Kodwa ngibona yena ethule selokhu wahlangana labantu be-collective. Laba abantu bakhulume ngemva kwabo and bathi yi-position ye-party. Sembona ngazathi kathi esokusixakayo ukuthi kuyini okungashiyo position ye-party but okuyikho ukuzenza abashiyo izihlobo. Kuzawo lapho konke uhulumende kusezimisela ukuadressa umfuqazi yikho kudingakalayo ngoba yonkengezi igovernment eyodwa ilokhu ikhipha ama-constituent statements then kuziwe.
Lo-ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhethu likaZulu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Hele ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC, A Voice of America.
Sondela ntokazi ungisabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikumba qumbe kancane ungisabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha ngiwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqanje ngiqonde ngakini
uma ngimbona ngiyaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona ngiyaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombaza come standapana come ntombaza come standapana come ntombaza come standapana come ntombazana come standapana.
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asebemathandeni singabi sempini ukwenda kwela ngumthakathi kakutshayela amathambo iqome ntombi ngibe nguwa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa kule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso sengiyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye kuthanda ikho lokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Esikhathi sethu yithi esingasavumi ukuthi siqhubekele phambili esenza kwenzake manje ukuthi sikhangele okwezinye zezindaba ebezikhokhela umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene abuke. Abebandla le-MTC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazane. Silukona ke lapha uhlelo lethu la namhlanje. Oliver Lelisayo, Brexit is Jeremiah.